into ziyakhwela ngibijana nxa sikhangela inflation zabona ukuthi ukhwela kwayo ubangelwa yindaba yentengo ezikhwelayo lapha eZimbabwe. So kuyinto etshengisa ukuthi i-economy yethu ilodubo mbijana ngoba amaphezu nxa ekhwela njengendlela le uyabe ulodubo mbijana.
Singathi nxa sikhangele ikakhulu okwakhulunywa ngumnumzana Chinamasa umphathintambo wezemali, yena obekhangelele ukuthi kuzabala lokho okuthiwa yi-economic growth lo unyaka, ungathini wena lo?
Angibona njengani ukuthi ubaba uChinamasa uthi le economic growth kungenzakala ngendlela i-economy ehamba ngayo khathesi. Ukhanya njengani i-economy ilodubo elokuthi ayilamali ukuthi abantu bakwazi ukuthi basebenzise. Njalo akula economic activity eningi, siyakwazi ukuthi amagesi akula kumbe ayahlupha, amanzi akula kumbe ayahlupha, imigwaqo yangikhona ukhanya njengani ayikalungi, i-railway ayisebenzi. So uma kuyukuthi into lezo azilungisanga i-economic growth izaba ihlupha sibile ukuthi siyibone yenzakala umnyaka lo.
Okokuthi nxa sikhangele wona umnyaka ususiyaphela wona lo esikuwo, i-inflation yona ingabi isinganani ngokubona kwakho?
Kuzaba lokunye esingathi ama-variables angasebenza ku-advantage eZimbabwe. Intengo yegwayi, intengo ye-coupon, le ntengo yomumo kunganceda mijani wathi ne-inflation ingakhweli kakhulu ngoba abantu bayalokudla njalo abantu bangatholi izimali. Sikhangele khathesi sikumatch, ngeke ngatho ukuthi ngo-December i-inflation yabe isifikingaphi ngoba kule nto lezi ezenzakala phakathi womnyaka, umnyaka uhambe uqhubeka phambili.